Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamile inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo umfundisi.
Ngiyabonga ukwamukelwa kuhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngibingelela njalo abalaleli bethu. Ngiyathemba ukuthi libe levikelihle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele udaba oluvelela kwabaseHebheru ichapter ka-10. Ngizabala ngivela kuverse 23 ngisiya ku-25. Uthi kasibambelelenini ngokuqina kulo ithemba esilikholwayo, ngoba lo owathembisayo uthembekile. Njalo kasicabangeni ukuba singakhuthazana kanjani ethandweni lasezenzweni ezinhle. Kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abanye abajayele ukukwenza, kodwa kasikhuthazane ikakhulu njengoba libona usuku lusondela. Siyakwazi ukuba siphuma phakathi kwesikhathi se-COVID esilokhu singapheli, lapho amabandla abengasakwanisi ukuthi ahlangane. Siyakwazi ukuthi abazalwane singathi kumbe kusukela kubo March sokwedlula i-6 months abantu sihlangane ebulenjini, kubo WhatsApp, kubo makhalekhukhwini, kodwa ukuthi sibonane, sihlangane, sihlabelele sisonke sokuyisikhathi singakwenzi lokho ngenxa ye-COVID. Kodwa siyananzelela ukuba sokufika isikhathi sokuthi kuvulwe amabandla, abazalwane sebezaqalisa ukuhlangana. Manje nanti udube singabalalo. Siyakwazi ukuba ungahlala isikhathi eside usenza olunye lutho, kugcina kusiba injwayelo, njalo ugcina usukwenza kusiba umkhuba. Manje bembona livesi esiyikhuthaza lapha kumaHebheru uchapter ka-25, uthi yena kasingakudeli ukuhlangana njengalokhu abane bejayele ukukwenza. Ukuthi abazalwane bahlangane babonane kuqakathekile, ngoba ke nxa uhlangana labantu ukukhudumezwa yokuhlangana labantu abazalwane. Kuqakathekile ke ukuthi abazalwane kumaviki alandelayo singabi nomkhuba ukuthi ungasayi echurch. Asibeni yingxenye leyo 50 kumbe ingxenye leyo 100. Njalo ungachiyi imask nxa usiya echurch. Hamba uthwele imask yakho, hamba uthwele sanitizer yakho. Njalo ke umthanda umzalwane, kodwa umthandela ufake isandla eside ebe ngale kwesandla ukwenzela ukuthi singathelelani njalo limkhuhlane. Kodwa ke ukuyebandlena sambeni senze zonke izinto ezane sijayele ukuzenza, sikhuthazwe ilizwi kaNkulunkulu. Ngoba izwi lapha lithi lona kuqakathekile njengoba sibona usuku solusondela. Usuku luphi? Lokuza kukaKristu. Kutsho ukuthi ke nxa uhlangana labanye uyakhuthazeka. Njalo laphana amavesi lana ngoba laphana ekuqaliseni kuyafuna ukuthi uthole abanye abantu abakuqinisayo, abakukhuthazayo. Sikhuthaza abafundisi ukuthi labo batshumayele ilizwi lokholo, kube nokholo oluqubukayo phakathi kwakho, ngoba intshizwi likaNkulunkulu lithi lona ukukholwa kuzwa ngokuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke kukukhuthaza kwakho bazalwane ukuthi bantu asinyekelini ukuhlangana labanye. Ungathi wena mina ngisela ibandla lami selisebulenjini, akula nto enjalo. Hamba uyedinga ibandla duzane lawe lapho ungakhonza khona uhlangane labanye abazalwane.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba egama likaJesu, sithandazela abazalwane abasezindlini baqinise bebekwazi njalo bathola amabandla azabaqinisa ehambeni lwabo, sikwazi ukuthi usuku soluseduze lapho uKristu azabuya khona. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.